Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Into edabukisayo kakhulu yadinga ikhangeleke kaphakathi lokubuza amazenda zona nawo ukuthi bayathabatha ngabantu bezana abantu bezana.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esilingi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale leHigh Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZANU PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazululele udaba lolu olubiswe i-judgment kamangoda ekhesi likaKasukwere. Okokuqala engiza kufaka kube obala ukuthi angisilogqetha likaKasukwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endabeni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana yikuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SD constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyikuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi uyawukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, kuyabe sokusitsho ukuthi umuntu kutsho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyase zathi-ke babaze bamemeze kumbe lokuthi uzanywani, vele umthetho nje oyindidane umthetho lowo. Ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hayi, njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhona apha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo? Ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngichilo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleye kaSkwere. UkaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo. Njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthini yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we 18 months ukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthini yinto thina esiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha ukuthi umZimbabwe wena ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kuvuza vote kathi imgoqo ngiyani. Hayi, angiboni ukuthi kuloncedo lokho. Ayikhitshwe imgoqo leyo, abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizen sokufuza ukuthi every after before 18 months kwani kumele ugijime uphenduke ekhaya uzoklabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe uyesebenza. Nxa sezifike 18 months ugijime uzoklabalala, kanti vele imgoqo ngiyani? Umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabe bandla lezana uPF kobulawayo ngomvulo, uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eMisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emthineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu chasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Ye, hayi, kuyinto edabukisa kakhulu yathi ingayikhangeleke. Sisa phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayatshaya ngabantu bezana. Abantu bezana ngeke babaneyisibizi, abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo bezana ebegqokela amakhethi. Ngithi intatheli izindaba ezibaliselwe uAnastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uKhamela Sithuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma, bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapilisi, impilisi alapho yenza ngo-1. Sabachatheka athi izintatheli izindaba, nani ngingakinasitela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina. Ngikhuluma lomunye ngwanathi ngani uyakhokhela lelixuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngokuthi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli izindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card, kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke ixuku lonale kade ngihamba bebaningi vele abantu bakhona. Besithi vele abantu laba akumelanga bayekele delete. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi. Nani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho. Ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela imihlanganiso yenu sathi kahlani. So yimisa ecinikhiphe istatement sona leso kukhombisa ukuthi sitshayile. ukuthi umuntu nalowo posting anasthesia nguye ngizama ukuthi kuzamele yasizindani yepho leya case but angisathola ngithuba ngoba bengingade ngikwenza kusukelizo ngihlahla lokuthi angayinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevule yami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zebizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhulumi ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho sele sishoda ukuthi ungake washaya i-journalist icedeke ukutsela ethileli i-journalist lawo uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba so bona ikade besishayela yona ukuthi sidingithe ama-footage ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele abe kusenzakala khona phana ku-Fifth Avenue.
Ulungelo Ndlovu intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ekulu sizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba. Intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU-PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele. Into esingafanelanga ukuthi sivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathela izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba. Sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuchumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe lokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo, kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqhakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambele madoda siyovota,
asambele madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ijele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba le-Newsday olokuthi amasosha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba uthi umfanekiso wevideo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi zinyoni lesilo sizo sinyama sikamthwakazi. Bengisekhaya impela besiya eSpain eLua Gweru kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawula imali ekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge usiyabamba koBulawayo umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLua Gweru emaboneni. Mina lama tourgate angikhona ungabheka ama tourgate aseBeitbridge. Bona lona umgwaqo weBeitbridge Bulawayo iyaso tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile. Ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eLua Gweru ukuthi mina bengicane maybe sesiku N1 futhi sesiku South Africa. So andamonte indawo zangale emashonaleni ngabe emandebeleni lutho akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kwelinye idaba. Uyababonaka abantu bezanu PF even lati nje bangabasethusela abalina kanje libuye South Africa. Sibabonile masiye luwa gweru le manje bachaye intatheli yezindaba. Uyabona ukuthi zanu PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yibona bafuni ukhetho olungela umsindo. Nanku sebeqale bechaye intatheli bachazele ukuthi yini yini. Kanti abantu bezanu PF banjani vele? Banjani? Abazama ukusihlonipha bangathola isikhathi. Bazama ukuhlonipha izo lezimbabu labona abanye ade besembuthoneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi hambe icheck ukuthi uchamisile abantu abangani kusiza nganina noma engaba labantu abayi 100 and something. Bona laba abantu abasupport izanu PF abakwananga emakhanda alikho right emakhandeni lapha upstairs alikho right. So akelizama ukuthi lisihloniphe abantu bezanu PF kathi linalilo yini enzima kangaka le mgwaqweni ifile futhi last week besiye egweri ekana mission le Bulawayo to Kana mission mgwaqo ngkhona ufile. Izanu PF izama ukuzinuka amakhwapha izama ukusihlonipha please siyacela. Malawa magama, amen.
Anilinjani basakazi yonke khonapha ku Studio 7. Ngokuqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngiyawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi hatha lilankethe abejabe. Indaba ebuhlungu esizwayo le ukuthi kusayina ibhili yokuncindezela abantu, patriotic bill. Hathi lapha izanu PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela okwahluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo. Xa igabha livuza liyavusa, sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-OCAP ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande. Sizalithanda kanjani lizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidubeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, aso ma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho obususithweni ufakela ama-sanctions. Igama lami nguvukani Zulu sekhezi. Zanu PF siyehlulekile, akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende. Khansilele i-bill, umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Salibonani size sakithi samandebele, mandebele amahle, ngicela ukuveza owami umbono. Bengicela sizo sakithi asihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa, kasakheni isizwe esilobumbano, esilothando lenhlonipho. Thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe, besabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabasempumalanga, basibophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo, kulelizwe lemathebeleleni, lelizwe lemashonali, mandebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu. Labafowethu abasempumalanga kabazivuse, kasibazondi, kodwa kasimeleni iqiniso. Abantu bayahlupheka kulezintandane, labafelokazi lasebekhulile, amaxhegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi.
Bona siweze kubona siweze kubona lesiweleni. Thank you, Shabu, thank you, Shabu, thank you, Shabu, bye. isiphilo wejunior
studio 7 studio 7 ubona kanje abalandi bakho ngivele ngihlale phezu kodaba ngisafuna mina ukungavumelane le ndoda leyo ukuthi ngugift sondumba lo ungazi kumbe ubekhulume equmbe indumba vele isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje khulume ngomthwakazi ekhuluma ngesizwe sakwamthwakazi angazi ukuthi sengenwe yini selahleka nje indlela nangobhizi ugxeka umqondisi moyo umqondisi moyo yena uyazama akufani yena wenzani ke lo gift sondumba yena lo gift sondumba wakhona ngoba thina sizixhaka manje zabantu basempumalanga zabechabi usuke lapho udukisa abantu uthi mabavotele nje omunye umuntu wasempumalanga oyingane yabomgabe labomnankako alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunamakhansila nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu if izaphu ngekho kuvotele iMRP sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi hhayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla asempumalanga thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena estedawo thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi uyangizwa nawe na gift sondumba
sibingelele kustudio 7 sibingelele abasakazi nabalaleli yebo ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Ndlovu umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokusibikela izindaba ngalokhu-ke ngicunuke kakhulu ngifuna ukulazisa lena bantu bezami ukuthi lokho elikwenze ku-Anastasia Ndlovu angikuthandi kodwa-ke msakazi ongakwenza bophisa lumama oyena obe uthenga kuye onguye obehamba lalaba abantu abalekade belichaya laye ekuchaya nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi ezilongu kulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Ndlovu wena phela uleqhawe ngiyakuthanda kakhulu mama ngiyakuthanda kakhulu bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha anti lina lingamasela yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu ngicela ukuthi uthule ngo-MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga ngiyabonga bye-bye studio 7
ke ngibulise ku-studio 7 noma nje amalokuze nama-report ami engasakhithwa ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition engaqalisa ukuthi aya-opposa ilokuzeni ibhili le-patriotic bill yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti phela i-patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina engihluphekelayo ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphumi two yikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathinekiyo umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu ebese phuma labantu ebese sithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena laye uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi onalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzap then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezani abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzani bebuya bezifomela ama-parties akho then bethi sebesemaphathini lakho besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wona uphethe isithupha esithi zimbabwe izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawunguwokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labana ama-leaders laba abezaphu they were true leaders aba honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululeke ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo weloto ethiwa yiPowerball esikhwele yafika kubillion lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola imali, kuthi abanye ngabathi inengi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxele esizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwa eyinto egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi kwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu. Imali le ngebillion US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwayele kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje isicathulo, wangathenga ngitsho lombheda, wangathenga ngitsho lalutho, kodwa ke waba ku-nice time wayitshaya waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe ngabe kungabo 500,000 kodwa ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe evula amabhizinisi abe leyinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi uyenelise ukuthi ayenze. Ingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezomabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lokho?
Njengoba ngijilo kanti ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintshwa imali yezimali ezincane bebesizwa khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akasoze watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewa khuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla. Kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu osengu-handle with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucina kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi cha lo muntu lo ukukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu azisoze zifihle, ngeke uze uzifihle ukuya ngapi, kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usule mali engako, kodwa ke izenzo lezinto ozenza sokuzonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJabi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU-PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.